ukuthi lahlekelwe njengebandla le-ZANU PF njengesizwe seZimbabwe. Yibo phela abadala bethu laba abebawaphemba indlela eyaletha uzibuse lo esikhuluma ngaye namhlanje. Kuphelelanga uzibuse okukhulula kwelizwe leZimbabwe, nokukhulula kwelizwe leZimbabwe kungabalwanga amadoda anjabo Simon Khayamoyo, amadoda azimiselayo asebenza gadala lokuletha uzibuse kuleli lizwe leZimbabwe. Amadoda asebenza lobaba uNkomo, yiwo amadoda lomcabuko lwalo lokanyongolo emsekuletheni uzibuse inkululeko eyiyo esilayo namhlanje.
Liza mkhumbula ngani kahle kahle ubaba uMoyo?
Ngokuzehlisa khe ikakhulu ekufundiseni abatsha ukukhokhela ukuhlonipha abantu, ukusebenzela abantu ngokwabo uKhayamoyo. Ubaba uKhayamoyo kaizonto zobugwelegwele nezi etoni ze-corruption wewakomuzi kubalela ibizo lakhe li ubaba uKhayamoyo ndoda yathi ihlanzekile kakhulu, indoda sele ngathi sibe nxa isenza umsebenzi iyabuyenza njengomsondi engani khathiwe sikikisenza ngokuzimisela ekwenzela umsebenzi wayo nguKhayamoyo lo. Angekubale nduze ndungamile uze kuthiwa uKhaya laphana isandla wafaka isadetweni endlungu watonja kumbe wayenzani, hhayi ukuthula yiko kube kukhona kuphela uKhayamoyo lokusebenzela isizwe.
Kunhlelo zentuthuko lapha lingathi wayephakamela phezulu yini ikakhulu ekuthuthukiseni isigaba semathebeleleni impela?
Obaba uKhayamoyo ngabadodalana ayesithi yona nxa ekhangela ekhumbula ayesebenza njengabobaba uNkomo ababesilizwe ingawe yi-national leader awumelanga uzikhomfayine kuvillage yakho, kodwa njengokuthi nxa uyi-national leader njengabojohn Nkomo, uNkomo wayenxayekhuluma ethina hhayi madoda ahlanzekileyo njengabo Nkomo, ayithi hhayi i-national leader amelanga ngikhangele ingakhaya kuphela kodwa ngikhangele ilizwe lonke. Kuningi kodwa kwenzileyo uKhayamoyo kukhanyayo ukuthi kuminisi of transport kuyakhanya imisebenzi ayilekti ayenzileyo, iyakhanya nje imisebenzi yonke ayenzile. Even ngesikhathi engu-ambassador e-South Africa imisebenzi yakhe abantu bakithi adule khona ngale nase-South Africa ukuthi ubancedisile kakhulu abantu abaningi, yiyo imisebenzi esiyikhumbulayo kababa uKhayamoyo.